Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 10 kuLwezi 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Unkosazana Henrietta Rishwaya lomnumzana Mnyarathi Gereke bathele imthethandaba ukuba bazaqhubekela phambili bevalelwe impela sonto yonke baze bagwetshwe ngeviki ezayo.
Sithe nje izulu liqeda ukuna after 30 minutes. Sathola ukuthi uphahla sobonakile kuselaphahla soluphume lonke.
Izulu lesiqotho elinelo lilolaka lomoya omkhulu lidale umonakalo omkhulu laphidliza isikolo lemizi emangweni weGulati emathopo esabeleni seMathebeleland South. I-Israel izolo iqale ukulandela isinqumo sayo esokumisa ukuhlasela okwamahola amane ngelanga ukuze abantu abasendaweni ezilempi eGaza benelise ukuphuma besiya ezansi yalesi sihlenge. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Okuphuma emthethandaba yeHarare kuveza ukuba unkosazana Henrietta Rishwaya lomnumzana Mnyarathi Gereke bazaqhubekela phambili bevalele impelasonto yonke baze bagwetshwe ngeviki ezayo. Ngemva kokuba abahluleli bethe abasafuna isikhathi sokuhlaziya lezi ndaba andubana bethule isigwebo. Umkhokheli wenhlanganiso yabakomsebenzi okwemba e-Miners Federation of Zimbabwe, unkosazana Rishwaya, utholakele elecala lokuzama ukuphuma legolide elizweni okungekho emthethweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
URishwaya ubotshwe nyakenye esethethwa icala lokutholakala elegolide elinesisindo samakilogramu ayisithupha 6 kgs esilindweni sendizamtshina eHarare eseRobert Mugabe International Airport ayefuna ukuphuma lalo elizweni okungekho emthethweni. Umahluleli kudaba lukaRishwaya umnumzana Phisirayi Gwenda umtshele namhlanje ukuba usadinga ukubala olunye ulwazi olusemthethweni emisha esanda kubikwa nguhulumende andubana aphume lesinqumo sokuthi angamgweba njani. Igqwetha likaRishwaya umnumzana Oliver Marwa ubekhalakhala ngokuthi uzahlala insuku eziningi evalelwe emelele ukugwetshwa okulakho ukudala ukwephulwa kwelungelo lakhe. UMarwa walile ukuthathwa amazwi esithi uRishwaya kamvumeli ukukhuluma ngentatheli izindaba. Okolunye udaba owake waba yisiphathamandla sebhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ umnumzana Mnyarathi Gereke namhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamantshi esethethwa icala lokugqila inkampani ephathisa ukundleko yokwelatshwa eHarare Medical Aid Society Hamas inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola emelika 400,000 US. Ingcitshi zezomthetho lezombusazwe zithi indaba lezi zombili olukaRishwaya loGereke njengoba bonke bengamalunga awezanupf zilakho ukungathoniswa ngemfanelo. Enye yalezi ncishi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Community Solutions umnumzana Bhekimpilo Sibanda uthi amacala anje ayahlupha ukuthi aphathwe njani.
Siyabonga khonokho nje ukuthi bake baba convict. Ngenxa yalokho singabonga mhlawumbe amakhothi ethu lama-judges ethu maybe the judicial system yethu ngokwenza khonokho. However, umbuzo olandelayo uyabe usithi wona bazahlala yini up until baqede isigwebo abasiphiwe. Ngoba uzakhangela ukuthi kwakhona ensukwini ezidluleyo lezi kufike le appeal kamayithithi obe-convicted layo kodwa wa-appeal and she was acquitted. Ngokunjalo sile guarantee bani ukuthi abantu abanjengaboRishwaya labomkhupe they are going siyathina uhulumende useserious ngokuthi yalecorruption.
Lokhu kusekelwe ngenye njalo ingcitshi esebenza lebandla le-People's Unity Party of Zimbabwe umnumzana Ebert Chamuka othi ukunzima ukuba imithetho ndaba ipe izigwebo kumacala anje ngoba abantu laba belosekelo lweziphatha amandla zikahulumende lakubandla elibusayo
leyidili yokubafaka ejele ukuthi mabahlale ukuyenzela ukuthi abantu bathule then ma abantu sebethulile sizabona laba ababili bekhutshwa futhi nedale lekhothi yeZimbabwe.
Kodwa enye ingcitshi esebenza nenhlanganiso i-African Leaders Group umnumzana Philemon Chuma uthi ukuthethwa kwamacala la kuveza ukuba uhulumende uzimisele ukulwisana nenkohlakalo.
Abantu laba siyazi sobala ukuba bayazwana lenye inkokheli yebandla wonke kungela lalokhu bayabotshwa. Uhulumende uyazama ukulwisana le-corruption.
Kusenjani? Kuphuma imibono etshiyeneyo ngokuphathelane lesicelo sesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Freeman Charles sokuba ukhitshwe kungwalo zomthetho welizwe umthetho we-Patriotic Act wona ojonge ukubophisa labo abakhuluma kubi ngeZimbabwe. Ingcwethi ecubungula ezomthetho eligqwetha elake lasebenza njengomtshutshisi umnumzana Silence Duli uthi umthetho we-Patriotic Act ulakho ukungakhitshwa ngenxa yokungathembeki kwemithetho ndaba yaseZimbabwe.
Kusegcekeni nje ukuthi siyakwazi sonke nje ukuthi amajaji awe-Supreme Court kumbe Constitutional Court or whatever court balalela izano. So lo umuntu othi ufuna ukuhambisa indaba yakhe ku-Constitutional Court uzidlalisela isikhathi, akula nto enjalo vele ukudlalisa isikhathi le mali.
Kodwa ingcitshi esebenza nenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network LAN umnumzana Ted Ncube uthi ukuphikisana nalo mthetho kuveza ukuba uChari labanye bakhe kabathandi eleZimbabwe. Umthetho we-Patriotic Act usolwa ngabaningi abawubona kuyindlela kahulumende we-ZANU-PF yokujezisa labo abalembono etshiyene likahulumende. Usephula ilungelo labantu lokukhuluma mgceke besola okuyabe konwe nguhulumende. Kodwa yena uhulumende uthi uwethula ngenhloso yokulwisana lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Israel izolo iqale ukulandela isinqumo sayo esokumisa ukuhlasela kwamahola amane ngelanga empini yayo leqembu lebutho eleHamas ngenhloso yokuthi abantu abasendaweni ezilempi eGaza benelise ukuphuma besiya ezansi yalesi sihlenge. Uhulumende waleli lizwe seveze obala ukuthi kakafuni ukuthi impile imiswe esithi udinga ukuthi abathunjwa libutho leHamas baqale bakhululwe. Uhlangothi lwezempilakahle olukhokhela yiHamas lubika ukuthi inani labantu asebefele kulimpi eGaza selifika phose inkulungwane ezilitshumi lanye 10,800, iningi lingabantwana labesifazana. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engunobhalo wenhlanganiso evikela amalungelo oluntu eFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Ncube.
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe kube lama terms of reference omethe alandelwe kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa. Ungazi ukuthi ndothi ngebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-one week. Kwakungantiwa kuyaba yi-one week sokupheli. Kodwa hayi akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze one week. Lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel leHamas babe ngabantu who value ngesiNgisi ilo kuze i-human life. Uyayibona into yakhona. Yikho kufuneka khonokho akukho okunye. Ngoba bangaze balwe babavise ilokhuzeni amalahla wegehlena kode kucineni they will sit down. Angaze ngayibona abantu abadivithwa ukuthi sebeyehluliwe. It talks that will come. Yes.
Pho nxa akumi kanje yini engaphathisa ubona ngani impilo manje izamiswa yini?
Uyabona impilo ukuma kwayo ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube ibabaphuzana. Mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubula abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Khonapho kuzakwenzeka ekucineni, kumele sithi bayihlala phansi. Yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela naleyo okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubula wabantu. Kuyinto embi kakhulu leyo siyikhangelelanga ngaleyi century.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Ncube, ingcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala wenhlanganiso Freedom Alliance, exoxa le Studio 7 eseSouth Africa. Uhulumende lonyaka kubikwa eza kupha izisebenzi zakhe imali yebhonasi efika kwisilinganiso sekhulu ekhulwini i-100% kuholo lamadola eMelika kanye lakumali yeZimbabwe. Ibhonasi le izaqala ukubhadalwa kuyena linyanga ibisicediswa ngenyanga kaMpalakazi. Izisebenzi zikahulumende zonke kubikwa zizaphiwa ibhonasi le ngasikhathi sinye kunyanga ezimbili lezi. Isinqumo lesi sithethwe emhlanganweni oqhutshwe phakathi kwabameli bezisebenzi labakahulumende National Joint Negotiating Council. I-Studio 7 ixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions, unkosikazi Cecilia Alexander, othe bamukele ngenjabulo libhonasi.
Nasi tasangana nehurumende pasi pe-NGNC tikadiskasa zvebhonasi regore rino revashandi vehurumende richabhadharwa sekudai kutanga muna November. Chimwe chikamu chichabhadharwa muna November, chimwe muna December. Nyaya iripo ndeyekuti tawirirana kuti bhonasi richabhadharwa riri 100% ye-US dollar component ne-Zim dollar component.
Namuhla sihlale phansi lohulumende siphansi kwe-NJNC sikhuluma ngebhonasi yezisebenzi zikahulumende yalonyaka. Kuzabhadalwa ingxenye yakuqala ngolwezi futhi eyinye ingxenye ngompalakazi. Sivumelane ukuthi ibhonasi izabhadalwa i-100% emholo we-US dollar kanye lowe-Zim dollar.
Lo ube ngunkosikazi Cecilia Alexander, umgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Uhulumende wazisa kumaviki edluleyo ukuthi ulungiselele ukubhadala izisebenzi zakhe amabhonasi la. Izulu lesiqotho eline lilolaka lomoya omkhulu lidale umonakalo omkhulu labhidliza isikolo lemizi yemangweni weGulati eMatopo esabelweni seMathabeleland South. Umoya wezulu leli uthethe uphahla lwamaklasi amathathu le-library okuchiye amabhuku emanzi, amabhentshi lezitulo zokuhlala eTowe Primary School lakho kubhidliziwe. Akula muntu olahlekelwe ngumphefumulo kumbe olimeleyo kule ingozi. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Abanye babantwana abafunda eTogo yabagoqela abakwesibanga sika grade 2, 3 lo 4 sebefundela ngaphansi kwesihlahla ngenxa yalumonakalo. Ukwazana Cecilia Sibanda, umphathi walesi sikolo, uchasisa ngobehlelele enhlupho asebebhale lazo ngenxa yale ingozi.
Ngokungomvulo emini sathi sichayisa nje sizabona kusuka le yezi kwaqalisa ukuba lo moya omkhulu silowuduma silihlinga nemota. Then izulu laseqalisa ukuna khonapho kulo moya omkhulu elesiqhotho. Sithe nje izulu liqeda ukuna after 30 minutes sathola ukuthi uphahla sokonakila kusela phahla soluphume lonke. It's a challenge besikhala ukuthi ngaseyafulelelwa vele singakavali lathi sesekhona. Ukwenzela siphinde sibisele ifurniture yethu ngendlela umnyaka ukuthi uqalisa wonke umuntu ready.
Icommittee yabona ukuthuthukisa lesi sikolo, school development committee, ikhala ezimathonsi. Umnumzana Elvis Moyo ngomunye okule icommittee.
Izandla zethu zimfitshane, besibe sicele sokuthi ngabe siya sithola abangasiphakamisa basincedise sithole isiphilo.
Omunye umhlali waseGulathi umnumzana Jobe Mkandla ukhala ngodubo solibhekane lesikolo seTorhwe.
Sinasi isikolo sethu khona. Isikolo sethu singasikhayina asilamncele isikolo lesi. Okuthi ngabe kuya ngokuya kodwa ufake ukuthi ngabe kule fence igijima laphana amakhotage wonke labe phakathi. Kukhanya ukuthi isikolo lesiyana silaphana.
Usobhuku wani umango weGulathi umnumzana Giva Kenneth Dube ucela uZulu aphathe lesikolo seTorhwe.
Abantu bafundela phandle. Befundela phandle lathi sidisparate asilakho ukuthi singaphangisa siphangeke uphahla. So esiyabe sikucela nje ukuthi wonke nje ongane ulomoya wokusincedisa thina. Bengasincedisa. Siyemukela ikakhulu ukuthi uphahla lwakhiwa.
Izizalwane zakule indawo ezihlala kwamanye amazwe lazo sezisukule imizamo yokubuthanisa imali yokuphathisa ukuthenga amazenge okufulela lesi sikolo. Umnumzana Menzi Dube ngomunye wazo.
Siyacela kakhulu kubantwana betohwe lasematopo as a whole, lama well wishers all over the world ukuthi besincedise kulo msebenzi esibhekane nawo. Siyakwazi ukuthi welfare yabantwana ibaluleke kakhulu. Mangabe kukhona othintekayo ezizwa unembeza wakhe umphusha ukuthi esincedise, siyacela ukuthi lisincedise.
Umeli wamatopo edala leParliament njalo ngumphathi intambo wezamandla kaGesi umnumzana Edgar Moyo uthi kuyabongeka okwenziwa ezizalwane zakulumango ezihlala kwamanye amazwe.
Umbiko wafika sibili ukuthi sokube lomonakalo ngale ngathumela ke abantu izigijimi ukuthi ziyefika khona zenze iassessment yomonakalo owenzakalayo. Bakwenza ke lokho bantumela lezi lempikitsha yakhona njengama procedures angikhona ngazisa ke abe Ministry of Primary and Secondary Education njengokwazi kwethu sonke ama processes e government ayathatha isikhathi esithile. We very much want to applaud that gesture and sense of responsibility by our diasporans.
Abazali babantwana abafunda eTokwe Primary School ababalisi balesi sikolo esakhiwa ngomnyaka 1940 njalo sinabantwana abadlula amakhulu amathathu bathi isikhathi sezulu sesifikile sebe sesabela abantwana abafundela phandle. Imali yesitho 7 ngiseGulathi ematopo igama ngwenza Jesus Banda.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokubuthaniswa kwemali zomthelo olweZimbabwe Revenue Authority, ZIMRA, selusungule uhlelo lokufundisa osomabhizimusi abamankampani abaqhathi lezisebenzi ngohlelo olutha olokukhokha imithelo besebenzisa inkundla zebulenjini be-internet kulokusebenzisa ukuthumela kungamaphepha. Unokuthi abahlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo olubizwa ngokuthi Tax and Revenue Management System TAMS luphanyekwe ebulenjini ngokugcweleyo ngomgqibelo owedluleyo, njalo umkhankaso wokufundisa ngokusebenza kwalo ukhangelelwe ukuqhutshwa okweviki qede usetshenziswe ngokugcweleyo lapho uZulu azathela ithumi lenzuzo yakhe esebenzisa loba umakhalekhukhwini wakhe kungasadingeki ukuba akwenze lokhu esebenzisa ibhanga kumbe ama-money agents. Isiphathamandla sohlangothi lweZimra olwethule imfundiso ngalolu hlelo kuzakhamizi Victoria Falls, umnumzana Oscar Matsivire, uthi bakwenze ngenhloso yokwelusa labo abangabhadali umthelo lokuzama ukwehlisa indleko ezisinda uZulu lapho ezama ukuhlawula umthelo.
Kade kusenzakala ukuqala ngendaba zama BP number. Nxa umuntu kade sithi nxa esiyayenza ipayment yakhe, nxa ebhadala ebank, umele ekhothe iBP number yakhe, a quote a tax yet yak, a quote le amount. But in this new system, akusela mali ezihamba ku suspense account. Ngoba sesila sesila ma ku payment management, sesile ezimra single account. Ku zimra single account, sithi zonke imali ezabe zibhadala, they are going to be validated in a TIN number day. So it's not yet revenue up to until an assessment is raised.
Umnumzana Matsivire uthi lokhu kwenzelwe njalo ukwelusa labo abangakhokhi imithelo ukuze nxa sebethatha indlela yomthetho kube lula ukuba lobufakazi.
We are now linked lama mobiles. We send them ama SMS, we send them ama emails nxa bengabhadali. So it's easy now to track. We send them reminders for ukuthi kathesi ulama overdue debt alokhu. Ama returns awakabhadali, ulama returns akho ngaka submit, sabe sibathumezela both on email and ku SMS.
Kodwa ezinye zezakhamizi ebeziphakathi kwemfundiso le ziyakusola lokho zisithi ukubhalisa ebulenjeni kusuka kube lukhuni. Umnumzana Robson Salimu ungeza njalo ukuba aluba kusenza izimba iqhubeke isebenzisa indlela yayizolo uZulu aze yazwisise ukusebenza kohlelo olutsha lebulenjini.
I-information abayifunayo zathola ukuthi information yangkhona mhlawumbe vele information yabo 1990 something. So to transform from the old model e-filing to e-taxes to yenale ukuthi ayithanzi yangkhona akuzwakali kwinto kwangkhona. It needed time for people to understand. It's not a 1 month thing like that what they've actually done.
Umnumzana Levi Mopakiri ongusomabhizimisi wokubaza izihluthunelo eChinotimba Old Market laye uthi uhlelo lwethamzi lelo samdida ngoba izolo inhlelo zobulembu bezingekho.
Iyayizolo belula waye kozi mina ngangisebenza lo consultant. So sasisenza i-consultant newayenza into zonke ukuthi imali ifunakala yimalini ngangibhatala on a monthly basis and I had no problem with that. So kathesi laphako bamba lapha bamba lapha sokuninga kusazwisiseka.
Okumsebenzi munye unkosikazi Liza Mabhikwa laye ukhala ngobukhuni bokufunda ithamzi le esithi lokhu kwenziwe ngesiphithiphithi.
Other people were saying ukuthi khona khona into le beyiran parallel like kube i-old system le new system beyizama ukuyikhipha gradual like khona ukuthi khona khona behle bethi ngaka-one because kungaba lama-problems.
Ehlaziya ngalolu hlelo emele inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana efincube uyalisekela inyathelo elithathwa nguhulumende ethi kuyadingeka ukuba kube le ndlela zalamuhla zokuqoqa imithelo kuhambelane lokwenziwa kwamanye ama
ukuze khona lokho kwenzeke kahle kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe imitshina yakulamalanga esithi phecelezi electronic system ukuze kuphungulwe inkohlakalo ekuphatheni kwezimali. Akufanelanga kube nezandla eziningi eziza kwenza ukuthi imali inyamalale, kanti ke imitshina nxa isebenza ngendlela efaneleyo iyakwazi ukulandelela imithelo ngendlela efaneleyo kungabi khona ababalekela ukuthela, ikakhulu abazuza imali eningi kakhulu yibo abajwayele ukuthi babalekele ukubhadala imithelo.
Phezu kwalokho Uncube uxwayise ukuba imali le kufuze eluswe isebenze ngendlela efaneleyo njalo le thamzi le umkhankaso yokuyifundisa kufuze ube lula kanti phezu kwakho konke ivimbe inkohlakalo. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi njengohlangothi basaphezu kokudinga njalo indlela zokutheliswa labo abazisebenzayo esithi ngenye indawo ilizwe leli elingenza isikhwama sikahulumende sibe lomnotho wokuthuthukisa ilizwe kodwa iningi elikhokhayo likhala ngokuqonga kwemithelo yalokhu lalokhuyana ngesikhathi isimo somnotho laso siqhubeka sisiba sibi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwakhathesi ke sikhangele kwezamagitale. Uhlelo Woza Friday liviki leqembu elicula umdumo owerumba elibizwa ngokuthi Amaphathambuso. Lona eselethule isingu yalo entsha elesihloko esithi Intsoro. Amalunga abumba leli qembu adabuke etsholotsho kodwa asesebenzela kwele South Africa. Nangu umholi walo uMbonisi Mvundla exoxa loNtongamili Nkomo owe Studio 7. Come on.
Studio 7 lakizo zonke izindawo kufikelela khona u Studio 7 ngilibingelela ngalesi sikhathi nokuzala ngizalwa eDadamtjena line echolojo ngaphansi kwaindunta tegulu ngizwelethulela iqembu lamaphatha mbuso iqembu elisha engilisungule nomfo wethu Desire Dube lapha echolojo eDadamtjena line.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana nani balithola ngapi?
Ngizobiza inombolo zocingo 0843055961. Ngizobiza nalezi ezinye 0653618190. Ungathintana nalezi namba uzothola ukwazi okuningi ngamaphatha mbuso. Besiyacela sicela isapoti kakhulu bantu bakithi kubahleli bomcimbi, besicela ukuthi besiqhathe emcimbini. Nabathande umculo wethu bengasilandela ku-YouTube bethi amaphatha mbuso insoro bazoyithola ingoma bexhumane nathi.
Yiwaphi amazwi owathiyela abalandeli?
Balandeli bomculo werumba, sefikile amaphatha mbuso, siyafisa ukulijabulisa ngayo yonke iminyaka silikhiphele i-albhamu ngoba sesiqale nje sakhipha i-single track, okusho ukuthi ngonyaka ozayo liyeza i-albhamu lamaphatha mbuso. Sicela isapoti enkulu kakhulu kubalandeli, sicela isapoti enkulu kakhulu, besisapoti ngazo zonke izindlela. Siyabonga, siyabonga kakhulu, sibonga kakhulu Studio 7, sibonga kakhulu nakubalaleli, sibonga kakhulu na wonke umuntu osimamele njengalesi sikhathi. Siyabonga.
Sibonge untungamili inkomo ngokusipha uhlelo laphana. Ku-live talk lingakhohlwa namhlanje siqhubekela phambili sikhuluma ngokudaba lokuxotshiswa kwamakhansila namalungu edelele ephalamende awebandla le-TCC ngozithi ngunobhala walelo bandla. Singake sikani zihlobo wothi sikhangele ezinye ezendaba ebezikhokhela. Unkosazana Henrietta Rushwaya lomnumzana Mnyarazi Kereke batshelwe yimthethandaba ukuba bazaqhubekela phambili bevalelwe impelasonto yonke baze bagwetshwe ngeviki ezayo. Izulu lesiqotho elineli lolaka lomoya omkhulu lidale umonakalo omkhulu labhidliza isikolo lemizi yemangweni weGulati eMatopo esabeleni seMathebeleland South. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.